ukuthwala liba umsindo kwesinye isikhathi nalapho kungelalutho khona. Singazi ukuthi namhla kulo lutho zabe kutenqeka kula lutho ngoba bahlezi beqala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube, khathesi ndisemangweni wesikoloto khona angiboni violence ntabulani senyamendlo wangiboni akula lutho ezigabeni zethu ngapho ama-provinces akula lutho. Angazi ukuthi kumbe ngeke mhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona. Kodwa anti phela omabona kude labo bani bani bayasilisikele kulenzini lapha siyabona ezinye izinto ezenzakala phakathi. Ezimbabwe kulokhu kuphula lapha i-violence nale ekhona sihlayele ukhethwa asiyiboni.
Ye, baba Mlalazi.
Mhlawumbe ubaba uGawule umbuze ongayisiwo. Ubofanele umbuze ukuthi lakhe Gawule into yenu le liyayiqhubeka e-violence na. Mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena akakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto okuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence. Njalo thina abanye uma sibona le evidence ye-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence i-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nothi ithi ayisoziyenzakale bavele bahlala beyenza. Siyababona abantu sebeqala ukuthaywa njalo lamapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-TPC.
Khonapho-ke baba Gawule uyakhuluma Mlalazi uthi la mapholisa ungazane achotshozela khonokho ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC. Uhamba njani nxa kusenzakala khonokho?
Nxa sesibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani siqalisela ngaphi kathi Dube okukhona uMlalazi uyakhohlwa ukuthi kathi laphana begijimisa umakhuphe emsayeni feni kacwangirayo kwakungasiyo violence yena leyakhe yayisenziwa ngobani e-harvest house ngale umoro uzebesima bebaleka nabomunzura kwakungasiyo violence yena leyani ayengamayouth abo bani nalayayitshaya omunzura ngezinye indlela konke kungakhangela kokokwenziwayo kuyabe kuthiwa izanu pf yeizanu pf laphana usl but ungakhangela ibandla le le-opposition eliyilo alisisisi i-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelelo because yiyipati ekhona i-CCC ngeyile kuze but ipa i-MDC yiyipati but okukhona yikuthi yibo bantu sebane-violence bona bana bathi masibakhangele nxa ukuthi abakhona abanye kuzanu p f bayabe befanana labo bona abantu abathi abahamba besiyatshayana bona bodwa epatini yabo bodwa wathi bonxa sebekhangela namanye amapati aningubalekele ukuthi ungabe kuneyinye into eyenzakalayo kwezinye indawo kwezinti omunye umumo bhidi futhi uya ngokuthi kuhambe njani abantu bayalwa kodwa kungaphumi kuhle ukuthi abayibo baqalisa umsindo ngobani bese kufuna ukuthi abantu i-CCC yami sikhala kuphela sifuna ukuthi simpathaye ukuthi abantu basimpathayizelayo bekhala kuphela abantu be-opposition nabo
khonapho-ke Mlalazi kwenjezani uGawule uthi liyatshayana lodwa lidlephane lenze konke lokhu lose lihlaba umkhosi lithi izana.
Angeke ngithi uGawule ngivumelane laye ekuthini abantu be-TPC bayatshayana bona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo. Lanxa kusenzakala ngitho lasezimulini boGawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswane kuphele. Kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalized, i-violence esekelwa nguhulumeni. Uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence, lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa kuthathwa ama-party activists akhishwe izikipa zezanu abese siyagqokisa i-inform. Yikho ubona belesibindi ukuthi uthamise zakha esestedini adresa abantu Gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi hheyi wena thamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi. Kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mgabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu. Njalo Gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhuphe kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathe kuqala waqalisa i-violence against abantu bemathebeleland. Abantu betsholotsho lapho uGawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi. UGawule ungambuzi ukuthi ziphi izihlobo zakho ezinye, kube zihlobo zakho angazaziyo ukuthi zatshonaphi ngenxa yegugurawundi.